indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulu kandaba mthwakazo omuhle kumagumbi amane womhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 29 Zibandlela 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha afole lamhlanje etshengisela isola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu sokumele inhlanganiso ezinjengomanyano we-SADC zingenele kulolu daba. Ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo kuyaqhubeka elizweni ngesikhathi umnotho welizwe ulokhu ungatholi ukuphathiswa ngamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kade egqoke izembatho zawo zomsebenzi afolile lamhlanje esuka enzikini yedolobho leHarare esiya emthethwandaba weConstitutional Court esola ukwephulwa kwamalungelo oluntu elizweni nguhulumende. Ukufola lokhu bekuqoqwe inhlanganiso elwela amalungelo amagqwetha eZimbabwe Law Society yona ethi omanje behlulela amacala ngesiphangiphangi abantu bengakadingi abameli kukanti bebancitshwa mahlayana ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Lokhu kulandela ukutshengisela kwabantu kumaviki amabili edluleyo besola isimo somnotho welizwe okwabangela ukubulawa, ukuchaywa kanye lokulimala kwabanye lembiko ethi abesifazane bedlengulwa libutho. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Nasikhangele ukuhlupheka kwabantu bekuthiwa nje izigebenga ezijika amatshe zitshisa amaviri empaqweni, kodwa sokutshengisela ukuthi hayi uhlupho lwakhona luyazakala loba labantu abafundileyo. So kuzanceda ukuthi kunike abantu ithemba le-confidence ukuthi nxa sokuthiwa khona kakuguqulwe izinto umuntu wonke uyabe khona empaqweni etshengisela kumbe esenza ukwenziwayo. So kuyinto enhle kakhulu ukuthi amagqwetha lawo sengene empaqweni bekhuluma ngokukhonona kwabo, indlela enhle yokuqala i-revolution.
Amagqwetha ayahlonitshwa kakhulu emhlabeni jikelele okwedlula nje amabandla ezombusazwe, ukuthi okwabo okutshengisela kungaletha isisindo kulokho kuzanywa ukwenziwa ngabanye.
Liqiniso, ngoba i-law society siyazi ukuthi phela liqembu lelana elimela nje judiciary engathi yenye nje esingathi independent entity yombuso. So luba bengasizi balalule kakhulu njengebandla eliphikisa, ngoba ibandla eliphikisayo lilabantu abaningi le-constituency enkulu evotayo, kodwa labo ngoba njengabantu abamelela i-judiciary nxa bekhuluma ngokwe-rule of law sebebambana namanye amaqembu angaphansi kwelizwe, mbona ngathi mina uhulumende abaningi o-United Nations labo EU bazagcina belalela belandelela ukukhulunywa ngamagqwetha, ngoba ngabantu abafundileyo abazi inkinga yethu, ngabantu abangathi balusindo kancane. Kathesi ukulalela kwahulumende kakusaqondananga labantu abaphikisayo, ngoba bayebe nje bebasola besithi laba bavele bayahlupha laba. Kodwa kuqakathekile ukuthi ngoba uZulu wakhetha abameli abasemabandla aphikisa i-MDC, nxa i-MDC layo ikhuluma iloba ibhala, ngibona ngathi uhulumende kufanele alalele, ngoba izakhamizi lezinye lamanye amazwe esigumbelene labo i-SADC bazabe bekhangelisa kubona ukuthi hatshi, kanti nxa sokukhulunywa yi-MDC ukhunywa ngama civil society kuyinto eqakathekileyo. So ngibona ngathi uhulumende uzafanele alalele, uzalalela.
Sibonile njalo iqula lebandla le-ANC eSouth Africa lalo liselizweni. Njalo imsakazo kahulumende isithi lizoxhasana lebandla leZANU-PF. Kambe kungabe kusenzakalani lapha?
Okwenzakalayo ukuthi siyazi ukuthi umnumzana uMusi Maimane nguye waqala ngokukhuluma esithi yena hatshi kufanele sibone ukuthi singanceda njani abantu beZimbabwe. Lo mnumzana uJulius Malema kodwa ancho idakusesele Davos laphana kusezwa ukuthiwa khona uhulumende weSouth Africa uzazama ukukhwathaza izikhwama enceda uhulumende. So sembona ngathi sokuyisiphithiphithi iSouth Africa la izama ukuthi ilungisise. Kutsho ukuthi vele uhulumende kamnankakho uzalalela ngoba abantu beSouth Africa babevele bengabantu abalalelwayo kwisikhathi zabo Thabo Mbeki lezana lezabo Khalima Mohlanti. So into enhle hathi thina sifuthi bakhulume kuzanani kwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lentuthuko. Ipropaganda ekhulunywa yi-ZBC iyatshengisela ukuthi kulento abayifihlayo kodwa vele siyazi ukuthi beze bethole uswazi bebakhuza bebatshe ukuthi hathi thina sifuna silincedise sibambane kodwa nxa libhizi lisidubula abantu lisihlukuluza abantu lathi kuzasihlupha ngoba lapho esivela khona eSouth Africa uzulu wethu uyabe sithi kanti indaba lina lizwanana nezigebenga.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Kusenjalo, ibandla le-MDC lithi ukwephulwa kwelungelo loluntu nguhulumende sokufike kuzinga elibi kakhulu njalo kufanele umanyano we-SADC, inhlanganiso ezizimeleyo kanye lamazwe omhlaba jikelele angenele kulolu daba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa usole amanye amazwe ngokungangeneli kokwenzakala eZimbabwe esithi akufanelanga bamelele ukuthi inani lezidumbu zababulawa libutho kumbe abesifazane abadlengulayo liqonge. Okunengi ngalolu daba asikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayenze lesikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Yikho lokhu ukuthi indaba yodlakela lendaba yokuhlukumezwa kwabantu kaZulu kusetshenziswa ibutho ayisiyona indaba elungileyo. Indaba yokungabi khona kokuthula kwele Zimbabwe kusenziwa zinkokeli ZANU-PF kufanele kube into emayo engaqhubekisi yaphambili njalo uZulu weZimbabwe kufanele azi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulokhe emelele khona ukuthi uZulu weZimbabwe abe nelungelo lakhe elipheleleyo.
Kodwa umbiko kamnumzana Chamisa leyi iyamukelwa njani?
Basisakhangele nje kathi sekukhanya ngani imbiko leyi iyamukelwe ngendlela ngokuthaba nguZulukazi ukakhulukwele MDC labe sesikhulume labo bathokoza ukuthi uPresident usephumile wabazisa ukuthi ucabangani njalo nhlelo bani akhangelele ukuziqhuba emalangeni alandelayo esikhangelane nawo. Sisamele ukuthi sizwe inkokheli zamanye amazwe size njalo lokuthi ezinye inhlangothi ezisamazwe naphandle zingabe zicabanga ukuthini. Kodwa sesikubonile ngemva kwamahola amalutshwane ikuthi uZulu ukhanya ethokozele ukuthi uPresident Chamisa ubonakale ekhuluma namhlanje njalo uthokozele lalokho akutshilwayo.
Lithini manje ngalokho kuphuma kweminye imbiko kahulumende ukuthi ibandla le-MDC yilo elabangela udlakela njalo lisebenza lamanye amazwe ukuthi likhuphe uhulumende okhona kuntathela izindaba lokunye?
Into esegcekeni ukuthi akekho umuntu weZimbabwe isizwe seZimbabwe ozelwe kuleli okhulele kuleli olokhe elalela izinto ezikhulunywa yinhlangothi zentatheli izindaba ezisebenzela uhulumende. Ngikhulumisana labo mina abantu abasebenzela uhulumende abo Herald labo ZBC insuku zonke nxa sebephumele emsebenzini bangithumela ama message bethi hayi ndoda ukusebenza kunzima, hayi angikwazi ukuthi ilizwe lethu sisalikhulula kanjani kwenzela nxa sisemsebenzini sizizwe silingani sikhuluma njengabantu abadala abalengqondo. so siyakwazi ukuthi basemsebenzini isobho zethu zisemsebenzini umsebenzi wazunzima lazokazi uthandi leyimbiko yimbiko nje ephuma uhulumende wezanu PF engelani leqiniso kumbe lokuba ngabantu abadala.
Alo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa obexoxa icingweni le Studio 7 eseHarare. Kumbiko esanda kuthola amapholisa asevumile ukuthi ipholisa elabonakala kumfanekiso kamabonakude wenhlanganiso ye Sky News ayisiwo womnyaka ka 2016. Umbiko osanda wethulwa uthi ipholisa elabonakala lichaya omunye undoda owayefakwe izankosi selibotshiwe njalo ipholisa leli lithiwa nguConstable Makamure.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso ezizimele bezilomhlangano lenkokheli zedolobho leHarare ngenhloso yokudinga amacebo angancedisa ukuqeda inhlupho emsebenzini wokutholisa kwabantu amanzi ahlanzekileyo kulelo dolobho. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lumhlangano oyilangeli lodwa oqoqwe ngabenhlanganiso yeCommunity Water Alliance uhlanganise ingcitshi esijeneyo emsebenzini wokutholisa abantu amanzi labantu makhaza. Osaphethe isikhundla somqondisi obona ngezamanzi edolobheni leHarare uManjinela Mabhena Moyo uthi leli dolobha lokhe lidonsa nzima ngodubo lokusilela kwamanzi.
Amanzi kayena ngoba kathesi amanzi esiwa pompa esangeni se-drop in khonapha afika ku 700 megaliters kodwa thina abantu kungabe funa amanzi idemand wafuna kwezetayenakelese kuyabe kufuna 1200 megaliters so kusho ukuthi vele siyabe sishote almost 500 megaliters.
Uqhubeke ethi kudingakala ukuba kwakhiwe amadamu amatsha angatholisa leli dolobha amanzi kunye nemitshina emitsha esekela lumsebenzi ukuze umuntu wonke athole amanzi enelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yeCommunity Water Alliance unkosikazi Cynthia Mawema uthi umumo wokungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo ubeka impilo kaZulu engozini.
Angcoliswa ngamapayipi asemadala, so iSitho Vararit ayila mali yokutshintsha amapayipi onalawo. As Community Water Alliance sabona ukuthi singenza njani ukuthi iSitho Vararit siyincedise ngoba singathi hayi umsebenzi lo ngowenu sihlale thina yithi ama-residence esidubekayo ama-residence then bakhala ngathi. So sabona ukuthi ungcono sihlanganeni sisonke sibambaneni imicabango sincedisane sincedise iSitho Vararit. Sasesikhangela ukuthi abangancedisa ngobani.
Kanjalo baqoqela umhlangano babiza inhlanganiso eziphatheke emsebenzini wezamanzi ngesikhathi izakhamuzi zikhonona ngokusilela kwawo kanye lokungahlanzeki kwaphuma empompini elodaka lengcekeza. UManjinela Moyo uyakulandula ethi abapompi amanzi alengcekeza esiya ebantwini.
Thina vele ngasipompa amanzi ngasivela emoto nje from amanzi avele emoto nje ayehlanzekile. Ngazi ngakwanisanga ukuthola imithi yokuhlanzisa amanzi ngasipompi sahle sivale. Kodwa uyakwanisa ukuthi ngayi eseku-distribution system kumbe kule mpompi ezivileyo lapho kungena khona udala emanzini. Kodwa ngayivela ngale aphuma eclean sea.
Okwamanje umasipala obikwa ehlala engolungisa lezi mpompi esezigugile esebenzisa izikwelete lemali elutshwane abebelayo ngoba izakhamuzi zilobunzima bokubhatalela amanzi. Umhlangano lo ungene ezingcwethi emsebenzini wokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Abantu makhaza kunye labengatsha ezijene zikahulumende okugoqela olwezemali, ugatsha lwezokulima lemvelo, logatsha lwentuthuko yezabelo labebhanga elikhulu lesizwe le Reserve Bank of Zimbabwe. ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Ukubhubha kwamculi obelodumo ngeviki edluleyo Oliver Mtukudzi kuthiye abaningi besithi ayisikho kulahlekela kwabantu beZimbabwe kuphela kodwa labasemazweni womhlaba ikakhulu abasakhulayo. Umtukudzi ubengasi mculi kuphela kodwa ubephatheke enhlelweni eziningi ezokulwisa ukumemetheka kokuthelelwana kwegcikwane lengculaza eyisikhonzi njalo senhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations emela amalungelo abatsha lezinye ezokuphathisa abasakhulayo. Omunye wabasakhulayo abasebenze lotuku njengoba ubesaziwa nguTami Khumalo ongumculi womdumo weAfro Soul osebenza ekobulawayo. UMike Hobe weStudio 7 ubelethuba lokuxoxa loKhumalo ngembali kaTuku.
Kunengi engingakukhuluma ngempilo kwaba kumtukuthi. Umtukuthi kini kulensi eziningi kakhulu azenzileyo njalo thina abantu abasha sifunde izinto eziningi kuye. Impilo kamtukuthi ibiyisibonelo. Uphile impilo ye-art and you try to show us ukuqakatheka kwe-art kwi-music industry le. I remember one time when I was in Harare ngihambe ngiyembona ngahlala la phansi. Umtukudzi was a very humble man, wayengumuntu ezifisayo olothando kakhulu ikakhulu abantu abasha yalela umntu wenza. Wasengitshela wathi yazana nje value the craft that God has given you. And when you value that, use it wisely.
Ngiyakuzwa. Awungitshele nxa sesikhangela impilo kaMthukudzi wena njengomuntu omutsha njalo ongumhlabeleli ubona ngani ufunde izinto ezinjani?
Mina izinto engizifundileyo bapha njengomuntu omusha kokuqala ngifunde ukuthi umuntu njengomhlabeleli kumele umuntu akhangele isipho sakhe. Izinto ezinye eziqakathekileyo yokuqala ngathi mhlawumbe ukuzehlisa ukuba lobuntu, ngazifunda kezibizo ku-Oliver. Njalo okunye kwesibili engakufundayo ngafunda ukuthi umuntu kumele asebenzise lokhu uThixo amnikeze khona. Yikho nje engifundayo bapho.
Siyezwa njalo ukuthi uMthukudzi useyethole isichocho sokuba yi-national hero. Uyavumelana ngakho lokhu na?
Eyi bapho, nxa ngikhangele ngiyavumelana lakho kakhulu ngoba ngasikhangela mhlawumbe kumbali yethu yalapha ekhaya eZimbabwe noma mhlawumbe e-Africa, umuntu esiyikhangeleyo njenge-icon Mthukudzi deserves that. And I think he deserves maybe a statue ukuthi simenzele mhlawumbe isithombe esizaba khona lapha ekhaya njengabanye abantu, like for instance njengoMandela, we make a big statue for him just to honor him.
Hello again, uTami Khumalo umhlabeleli obexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lingakhohlwa njalo ukungena kuhlelo lwabatsha lapho uMike azaqhubeka exoxa loKhumalo ngembali kaTuku emsebenzini wakhe labasakhulayo.
Yebo, yebo, yebo! Umsakazi omuhle, mina ngingu-Mike Hobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, lapho esixoxa khona ngempilo kamuyi ubaba u-Oliver Mthukudzi. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1202 465 0318. Sikhona njalo kuFacebook ekhasini lethu VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ake sikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owayengumcebisi kamongameli Donald Trump wele Melika, umnumzana Roger Stone umiswe phambi komthethwandaba lamhlanje eWashington DC, esetheswa amacala aphathelane lokuphi lokukhitshwa kwemfihlo eyayisencwadini ze-email zowake wabanga unobhala wendaba zobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba unkosikazi Hillary Clinton ngenhloso yokuhlomisa umngane wakhe ukuthi anqobe kukhetho luka-2016. Ukukhwela kwentengo mahlayana ezitolo kuyaqhubekela phambili elizweni ngesikhathi umnotho ulokhu uswela uncedo lwamanye amazwe. Lokhu kwenzakala inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu elokuthenga e-Consumer Council of Zimbabwe isithi imuli elabantu abahlanu isifuna ukondliwa ngemali engamadola angamakhulu ayisitshiyagalombili i-$800 ngenyanga. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephendukile elizweni evela kwele Switzerland emhlanganweni weDavos lapho aphenduke elengise izandla. Idale labaphathintambo iCabinet belilomhlangano namhla lapho ukwethulwe impumela yohambo lukaNcube kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa emazweni awe-Eastern Europe agoqela eleBelarus, Kazakhstan leRussia. Okuphumile kuhambo lolu ngokufana losokuke kwethulwa ngumnumzana Robert Mugabe esabusa izivumelwano ezingelalutho olubambekayo. Lokhu kutsho ukuthi umnotho welizwe uzahlala ulokhu umi manzonzo ngapha umnotho usiya nganxele uZulu edubeka ngokuswela imisebenzi intengo iqansa mihla ngemihla ezitolo. Umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMatabeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, uthi imuli sezithwele nzima ezindlini ngokuqansa kwentengo ezitolo.
Imali le i-bread basket okwakhathesa angikabile le actual figure, we are still working on it, but roughly ngendlela ama-price ekhwele ngayo seyisuke kwa-around $500 yona phana edlalela khona amamonthi amaningi. Khathesi iyakwanisa ukuthi seyiqansa kuba $700-$800, but angikabi le-actual figures khathesi, but sikhangelela $700-$800 khonapho.
Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi umnotho welizwe usufike kusibanga esethusayo ngoba impilo isinzima kakhulu.
Okwentengo lokhu akukhulumeki sibili ngoba intengo yangikhona ungangena emashophu wenza ngani usuphambeni ikhanda sibili, ngoba into eyayiyenza 50 cents namhla siyenza ama-$3. Vele yonke into ikhwele okunye okumangalisayo ukuthi vele akuphila kwethu lokhu sokungani sokumzima kakhulu, ngoba izolo ngike ngadlula emashophu lapha ngizama ukudinga yona i-drink ngokwayo ngithe nxeya isikhwe khonapha manxa besithi bekhuluma besithi ikhwelile kobo-$0.80 ngiyibonisa isithamo ama-$2 khona ngale ezinye zishiya ama-$3 ngithi ha kambe sizaphila yini napha eZimbabwe la. Utshwala luyangani luyabonakala these days ngoba antshi bakhwenza laba be-Delta laba abathengisa lobu okwesintu liyabonakala sibili, kodwa intengo la siyakhwela.
Uphiri uthi abanye emalokitshini lapho okwatshiswa khona izitolo kutshengiselwa sebethole ixesha lokuthola imali ngokuthengisa isinkwa lokunye ngemali ethe xaxa, ngoba abanye bayadonda kuyathenga edolobheni.
Uyenza ukudinga sibili ngoba abanye sebethengisa izinkwa bethenga e-town kona ngale bethengisela ezindlini. Yikho sesiphilela khona ezindlini khonaphana ngoba siyabe sesikwazi ukuthi khona kubani bani lapha kuyathengisa isinkwa, kodwa la uyabe siyafakile la intengo yakhe phezulu ingxa yosifica isinkwa sesihlaka kobo-$3 into ye-$1.50.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi umnotho welizwe usufike kusibanga isingakaze sibonakale kumbali yelizwe.
Zempahla lama-services konke nje jikelele sokukhwelile kakhulu kusukela ngemva kokuthi abantu babhikishe betshengisela ukuthi uhulumende lo usehlulekile, izinto kazilungiswe eZimbabwe. Intengo sezikhwelile kakhulu, kakusathengeki impahla, akusabhadaleki ama-services, konke bese kwakhuphuka. Sokunzima kakhulu, abasemalokithini sebegada imithova ukuthi babuye edolobheni bazothenga ngoba emalokitini izitolo zadilizwa sebeqalisile abanye abanikazi bezitolo ukuthi bazilungise kodwa ke azikalungi zonke.
Ezinye ingcwethi zomnotho elizwe zithi sokumele uhulumende azame ukuvuselela umnotho ngesiphangiphangi ngoba lokhu kungehlula kuzaba lokunye njalo okutshengisela okungabuyisela umnotho emuva. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akaqoqi imihlangano yokulungisa okuhluphayo eZimbabwe. Lokhu kuphume kungxoxo ezenziwe nguGibbs Dube labalaleli beStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eselethelela lona ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Uqaleke ngomnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF.
Ngaqalisa ukuthi kukhulunyiswa neGibbs kuqaliswa ngumongameli welizwe ophethe zonke inhlelo. Umongameli welizwe incediswa yikomishini ye-National Healing and Reconciliation. Iqoqela njalo ama-stakeholders anjengawonke nje ama-political parties, ama-church, ukhokhele bomdabu nenhlanganiso ezinye ezithize ezinganimathisa ukuthi uhlelo lolu luphumelele.
Baba Gawule, sithathe ubaba Phulu, uceca Phulu ukudala lephalamende umanyano we-MTC Alliance. So nxa sikhuluma ngakhona okokuthiwa-ke inkulumo ezibizwa ngesilungu kuthiwa i-dialogue, kuqaliswa mbani baba Phulu, njalo ubona zani kumele kuye ngaphi khona manje?
I-dialogue angithi kukhulumisana nje Gibbs. Ukukhulumisana kwenzakala ezindaweni eziningi ezijenele, so kufika ngokuthi sikhuluma ngani. Kodwa lapha sikhuluma ngokukhulumisana kwabantu beZimbabwe ukuze balungise umumo lo oseZimbabwe. Ngoba kunezinto eziningi ezingahambanga kuhle, kusukusela ukukhitshwa kukamgabe ngoba lokhana kwabuya legalizwa zeku kulandela ama-elections ayenziwayo lawo esithi thina ama-elections lana atshontshwe kunezinto ezi-wrong ezingenziwanga kuhle. Kulandele the most important one, uWL usihlupha even before elections, even before the coup, indaba ye-economy. Ngoba phela elizweni abantu kumele baphile, badle, babe namanzi, babe nezindlu, baye esikolo nokuyo okuningi okunjani, kube lama-fuel. Izinto zonke lezi ezifuna ukulungiswa. Kathesi into efuna ukulungiswa kakhulu, ngoba ngiyakhumbula utenta ebide sithi i-economy ngangeke uyirike, yiyo le economy kumele siyilungise. Kungasenani ukuthi uyizanu, uyi-MDC kumbe ukuyiphi iphathi, kasilungiseni i-economy, silungisela abantu abeZimbabwe. Kasilungiseni i-politics yethu kwenzela ukuthi abantu bangabe betshana. Kathesi sesibona abantu betshayanwa, abanye bakhala ngokuthi barejiwe, angikaku-verify but yiwo ama-report amanye esiwatholayo.
Yeah.
Right. Omdala nguye phela ilizwe leli lahle lilo president.
Yeah.
Nxa sikhuluma kathesi. Upresident nguye phela i-ruling party, yiyo ephethe ama-program wonke. Yiyo okumele ithi kwabanye kwamanye ama-players ukuthi wozani sizokhuluma, ehambe kuzivanibani kuya sizokhuluma.
Umnangagwa ayisike ukuthi akusile uqiniso Gibbs ukuthi umnangagwa kengafuni. Umnangagwa ekuqaliseni wevele efuna ukuthi kukhulunyiswane, uze walinganisa wenza lezinto ezimbalwa ezitshengisa ukuthi uyarecognize i-opposition, ama-parties, ama-opposition parties, waze wasungula uhlelo lokuthi kungakungcono ku-accommodate u-opposition leader eku-House of National Assembly. Then kodwa khona kwaba yinto engamukelekiyo kwabanye bethu labo, kodwa belezizathu zabo ngokuthi belokhu bekhala ngokuthi ukuthethwa lohambanga kuhle lani lani lana. Kodwa Gibbs, ngifuna ukuthi ngikutho khonokho ukuthi umongameli nguye omele iqale ukuthi aqale igijimise abanye abantu besebelingena phakathi enkundleni bedlale.
Ngithatha ubaba uSibasa Juma ukhona ecingweni lapha.
Okumele aqalise anti nguye uMnangagwa, kodwa kangiboni sele eqalisa ngoba okukhulunywa la ngamanga ukuthi ukomitee zikuyidialogue kumithi lo. Ka-committee ku-dialogue, ngabe u-committee ku-dialogue, ngabe udala lungisisinto lezi. Kulamanga lapha akhulunywayo zakuthi.
Alabo ke ngabantu abaxoxela uGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana beFacebook kukhathi leVOA Ndebele. Hayi, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilithiya kuStudio 7 Live Talk, asidibaneni njalo 6:30 ekuseni.
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.